Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuMpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe.
Ummeli weZengeza West edalele ePhalamende oyibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ubuyiselwe umthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo.
So ukuthola ukuthi amamidlimeni ebefika kona ngeprayisi yabo okuthi kuthola ukuthi ngisesikwanisa ukuzithengisa nge-$15 imbuzi siyaku-$20.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempela sonto edluleyo bekungabizwa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngusomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umeli weZengeza West edalela ePhalamende oyibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali enyatsime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba weHigh Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kamantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa ngumantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa-ke umtshutshisi edabeni lolu umnumzana Thiriwa Mambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Maere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent Triple C members are held for months on end for Honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet we're...
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliyo. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla leZANU PF bengadala amacala afanayo kabenzi walutho.
Unkosazana Eleni Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kuSikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungele lokuphiwa ibail. Nxa sikhangela sibone uSikhala sehlale inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye abotshwa labo abayi-14 abanye abenyatsimi sebaphuma lobabu lo Honorable Godfrey Thole la owayebotshelwe icala elifana loSikhala laye sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okuSikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF umnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those members coming from them, they have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When CCC fight among their rank and file, like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accused ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF.
Kona akusimangalisi thina lokho asebekukhuluma. Basibeka umlando kikho konke okwenzakalayo. Ukuqela ukuxabana kwawo bengehlulwa kukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenza inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
Umahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba weHigh Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abalimi bezigabeni zeMathabeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo ukugcina kusehlula ukukhula kwebhizimusi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga.
Sithengisa imbuzi zethu, sithengisela amabhizinisi or sithengisela nje. So uthola ukuthi amabhizinisi ebefika kona ngephrayisi yabo. Okuthi uthola ukuthi imbuzi sikwanisa ukuzithengisa nge-$15, imbuzi siyaku-$20, kungena into ongayenzi.
Unkosikazi Priscilla Sibanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi.
Sizokusizwa ukuthi at least government ingenele kuprayizi enkomo njengakhonto okwenza kophothoni, kothobhako, at least sibe ne-startup fund yokunegotiata
namabhizinisi. Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-AgriTex eMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Asihambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona ekuthengweni kwazo ukuze uzuze imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-apatow. Basebekubhadala ngokuhle nangesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe, bayikhangela ukuthi leminyaka indalo okunganani, inono okunganani, ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, xa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisozifana neleyamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabiswa uzwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi odabuka kwelindawo ohlala kwele South Africa umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi ngulovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi kwinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Manda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle bancinda imino yezisu zababomvu ngokuthutha kwimisebenzi kalavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
I did a system for fill up the dam. I donated the irrigation system for the community, about 10 villages. The 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me are also did in the lighting system. I installed the Matawa lights for them in their households.
Uyise kalabhasi umnumzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yikho kunekusasa elomuntu wonke ongubaba. Yikho efikelana wayenza izibukwayo, wathenga inkomo, wayenza amarigeshini ngale edamu, yenzela abantu bakibo khona lapha kontadle emambhale. Kuyintwenhle kujabulise isizwe sakogululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabonakude TV lemabhayisikopo ngumngane kalavas uHamilton Dlamini laye ube khona kulo mkhosi.
Le vision, that is why I'm here to support him. Ungitshelile ukuthi kwenzela abantu bakhe, abantu bakubo, umphakathi. Wenzeni inkomo ziyadipha, zidipha every week, and aqala lokhu yabe zidipha mhlawumbe after 3 months and all that. Usimplify life yabantu. Irrigation system, kune vegetable farming, khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model of the current ideology yokuthi let's make everything work. As empower abantu bakithi, abantu, you know what an empty stomach is dangerous. So I'm here to support him.
Kukanti umeli weMangwe ethekele ePhalamende unkosikazi Dlalane Mguni ubonga ngokwenziwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile, bajabulele amanzi njalo bajabulele intuthuko abayibona kuwe. Siyambona wathi umuzwa wakho muhle okuyi-inspiration njalo okuyikukhuzela abantu ukubona into yenzela bazizwa beqhukumezelekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe ngulovers.
Jahaeli le taimwento yatihanisa kwazo sebazwadzi balo tili papanasi. Isi sebazwadzi nokukhuthaza ti kudlabana bose bakuwe kwehango ukuthi ababende meyi nonga ya lovers. Inomiliza chikaba chapo mwana unotipanele kujona keneli poni akakumbula kuti jona inesi munzi muZimbabwe abuye uthuthukisa chikaba chapo.
Umunye bekulumkhosi esuka kubulawa ngukhosazana Sophie Maphosa
balenhlanhla abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengolovers ngithi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha kwesabalala kwekhatshana. Singakhanyeleli inkokheli zethu khona lephezulu sibeke sisole ukuthi lapha lalapha, kodwa nxa kukuthi abafowethu labantwabethu khonala abaphesheya bangazala lumqondo okalovers babone lokhu akwenzileyo ukuthi kukisa isigaba labo bakophe khona lapha bayenze njengaye.
Abahlali bemambale abakhulumi sebele dolobho ekhaya amanzi logezi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje. Imane Studio 7 ngisemambale eMangwe ePlumtree igama lamngeza Jesus Banda.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu kuluhambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngonhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngeleRussia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo eqakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lephalamende eleHouse of Assembly eleSenate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalindawo zithi lingozi eyenzakale izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalitshumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki uhlelo Diaspora Profile sixoxa lomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa yiMlomotsha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulomsebenzi izakhamizi zakuloo mango labanye abakhonapha eMelika. Asizweni exoxa loGainer Gumede Saidi owe-Studio 7.
Yes, so iMlomotsha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014. Bengithithi iphupho lakhona siqale ngo-2014, yikho esiqale khona ukuli-implementa. So from 2014 sasevele sizinika umgomo we-5 years, of which umgomo wakhona sawutshaya but i-COVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lowo mnyaka ngo-2022, ngathi ngamafishane yiyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi waba liphupho lami. Ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalimbe. Ngakhula khonapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ichumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenje sinthole lami okuyimadlana ngase ngicabanga ukuthi into engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhele kaba isikolo kwenza ukuthi abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi kwakuthi isikolo kwenza ukuthi abantwana bathole lokho kuthiwa imfundo elohlonzi, i-quality education.
Wasusebenzelana lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary, yes, ngoba kwazokudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers, abanye bahambe sibili amakhilomitha phose afike ichumi lanhlanu 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathe esesikolo zethu sahle saqalisa sibe saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokho elasungulayo? Lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathe izikolo zivulwa ekuqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi sasiqalisa kutsha, sasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1, sasithethe kuphela o-form 1, sahle saqalisa silaku-form 1 abangu-40. Hhayi, konke kuhambe kuhle, 40 silamatitsha ngu-6, konke kuhambe kuhle. Abantwana bebefunda, udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuze izakhamizi, ziyathokoza kakhulu. Abantwana bayafunda, amatitsha awastruki. So isikolo sibile sukume ngodumo sibili olumangalisayo, and abantwana bayafunda sibili. Le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselilusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho, likuqaliselani khonokho? Selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, lolu uhlelo lolu luhlelo siyaliqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding, injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye, kodwa lokho esikhatshana kulabanye. Engangenzeka ukuthi joy ukuthi isigaba lokho esesikulu kulabanye abaningi sebethola ukuthi babe seduze, but lokho bekhona abanye ba esigabeni khonapho eseMzingwane abahamba imango emide. So ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo. Then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonzi. Sasesikunanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakeneyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngoZibandlela ka 23. Bizike zakhona apho zihamba njani, bayenelisa yini abazali ukubhadala, njalo o-teacher lina libaholisa ngemali evela ngapi njengoba kungela hulumende phakathi lapha?
Yes, yes. If fees yethu sayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali kayikho, komile indawo eziningi. Umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term, okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane. But noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka, kube kulokhu kubanzimela abanye khonapho esigabeni, kubanzimela sibili kungazuthi abafuna ukubhadala, abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lo umnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania logena Gumede Saidi or Studio 7. Akubizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazavuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow, umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 a.m. kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu, njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Tifa Dube, yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi jangechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town CBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele, iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona, njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana, ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo, njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke, ngisho lasezitolo zaseplumtree, ngisho kuma government premises, abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu, lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngitsho lasemabhoda, ebhoda lani sePlumtree siyafika khona, sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokhu esikwenzayo kuyinto esithandayo, njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto, kodwa ke lokhu yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke, noma basebulili noma basemangwe, noma ngitsho labanye abaseBotswana, ngitsho labanye abakobulawayo, labanye abasetsholotshola kwezinye indawo lapho kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobukalanga, batshengisele uthando, njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise, njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi okuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywe ngabantu abadala kuphela, kodwa selatshabalalwayo, kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi basePlumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Loke ngumnumzana Tifa Dube, omunye wabaqoqa umcimbi webukhalanga Roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakobulawayo endaweni ezigoqela uward 1 lo ward 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo. Njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukana ezilandelayo. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Elosinyoni. Isiphathamandla omela iBulawayo East edale lePhalamende.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo koBulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine bengela amagesi lakhathesi lokho bengela amagesi kube le-transformer edubukileyo yahle yafa. Eyiyo encedisa isigaba sonke sona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1 izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekati kokhelwa ngubaba uJaji onguye u regional manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe konapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adibethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queenspark. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagesi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagesi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umdedengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagesi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyilosi kubusiness. Anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment. Abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagesi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagesi.
Njengamalunga edale lePhalamende ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edam leCaribe ayehlile kakhulu okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Lo ngumnumzana Elosinyoni omela iBulawayo East edale lePhalamende. Likhumbuleke kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olwe-Diaspora Forum sikhangela ubunzima obubhekane labeZimbabwe abaseSouth Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singakalugqibi uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe i-bail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.